ngo-2018 ngo-February bakuthangira ibhubhu. Kwakumele ukuthi mina ngi-ekthe njengo-president ngibe sengibizela ki-extraordinary congress lapho abantu ababezahamba khona bayekhetha umkhokheli abamfunayo ukuthi abe ngu-president. Akusazanga kwayenzakala khona lokhu, abanye bathatha ngodlakela bazenzele okwabo. I-court judgment ephumileyo isikhuluma ukuthi kumele sibuyele emuva ngo-February 2018 siqalele khonaphana lapho engingu-acting president khona ngibize i-extraordinary congress. Abantu bonke ama-delegates abaka-2014 abahamba congress ka-2014 bonke labana yibo kumele ukuthi babuye ku-extraordinary congress bazokhetha upresident wabo abamfunayo.
Kodwa abanye bathi ulalo ibandla lakho waqhuba lo mhlangano we-congress walo owe-MDCT, leli kamnumzana Chamisa laqhuba owalo owe-MDC.
Khathesi i-court isithe yona sibuyele emuva siyenze izinto ngendlela okwakumele zenziwe ngayo. Ukuthi mina ngibe yimu-acting president liyakwazi ukuthi laphana wayenza udlakela laba bazitaza bathi ye mina enenjiwe yimu-acting president, kwasekusuka kwaba lokwehlukana khona lapha. So i-court sithe kufanti kubuyelwe emuva izinto ziyenzwa ngendlela eqondileyo. Ama-delegates onke ka-2014 abuye sithi gwaqa kuyekhethwa upresident ofunwa ngabantu hatho kodlakela.
Siyasibona isinqumo somthethwandaba njalo siyakubona lokwenzakalayo esingathi yi-reality. Ubona ingani abantu bengakwamukela abe-MDC le ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa ukuthi ubakhokhele ube ngu-acting president wabo?
Into ekufanele inazelele ukuthi abantu abaningi bathiwa ngaphandle abaka-2014 yibe sikhuluma ngabo kathesi. Abaka-2014 bona labo ngakhangela indawo eziningi abantu bahlaba umkhosi konke ngikhona ngayo. Yibo labo thina esifuna ukuthi bakuye ngokuthi kuthi esibuyele emuva phela. Asikhulumi ngalokho sokuhamba ephambili, singabuyele emuva kathesi sesibuya ke sesihamba kuthi ngendlela eqondileyo, indlela esemthethweni, indlela elandela i-constitution. Yiyo sokufanti siyenze abantu bezikhethele upresident abamfunayo. Hathi lokhu hani ukuthi abantu batshaywa, sathaywa thina safuna ukutshiselwa ezindlini sigijinyise isikhathi sonke. Lokhwana kwakungaqondanga khona lokhuyani. So nxa abantu ukuthi abekhethe bengakhetha njani umomu onjengakhona lokhu.
Seliqalisile yini ukukhulumisana labo abanye benu njalo bengakwala lokhu lizakwenzani?
Khathesi sesizakhuluma lamagqwetha ethu ukuthi amagqwetha ethu ahamba ayekhuluma labonke labana abantu abasayithiweyo kujudgment. Layena lo ahambisa indaba yangikhona ukuthi kumele ukuthi sihlangane nini sonke ukwenzela ukuthi sicale ukuthi silungiselele leyo extraordinary congress. Abazayala ukubuya akulanto esingayenzi, sizaqhubekela phambili thina silandele izinto ezisemthethweni ngokuthi thina abanye siyahlonipha umthetho.
So acting president ibandla uyabe ulikhokhela lona, ibizo liyabe liyiliphi?
I-MDC engiyikhokhelayo kathese kuthiwe ngiyikhokhele yiyo i-MDC esayisungula ngo-1999 mina ngilo bakuthangirayo, yiyo kathese kuthiwa ngiyikhokhele. Abayibo ababesikhethile thina ngo-2014 yibo futhi abazabuya bezokhetha upresident.